ekhuluma emhlanganweni letathelizindaba ngokuvunyelelwe edalela abaphathi ntambo. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors, but we're saying the minister of health.
Local Agusho, Uva, Vice President, Nuo Oza, Eko Kishana, La Lavo de Vote, Esikucho, China, which Umpatin Jambo, Woka, Chalusen, Pilara, Silogulon, Dolo, Savantuan, Nuo Oza, Uve, Esazisa, Vice President, Chiwen, wants to go to Uchi, the Hambaranja, and Vezo.
Umnumzana Lizwe Thodlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana yinto elula kakhulu, ngoba amadoktha afuna ihoro elihambelana lempilo ekhona kathesi. Lathi sonke abasebenzayo sifuna ihoro elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili, okwemithi kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi yikuphosisa nxa kukhangelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe ezecosha amanesi esenzeni sokukwethusela kuphela amadoktha kungabe embona ngayesithini uzasitshaya, uzasixotsha, uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalela umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Khathesi sikhuluma nje sosingezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani, ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo, kwathiwa nathi ungekho emsebenzini sokumele ukuthi u-apply ukuthi ukuze uphenduke emsebenzini, and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena ngiyongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktha yimithi, izinto zokusebenza nawe operator bencedisa abantu, le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona bavala amazwi sisi.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathi ntambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emapulazini. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uRetired Air Marshal Parents Fury uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. That's what will happen to them.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu, njalo siyaphambili ngohlelo lokubafusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo, sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social welfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emapulazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlayisayo bona ababusayo abasunzi banje banje ababanjwayo bona abangela bantu. Khonokho angikhothi licebo elibi ukuthi libakhiphe, but ngibona kumele kube kulinganiso ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo laye kaphume, kungakhethi ukuthi umuntu bani ophumayo khonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulo mhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, unkosikazi Mtshwangwa utshele intatheli izindaba ukuba kubalisa ukuguqulwa komthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.